Iningi labaphatheke kumhlelo zokuba behlukane lokunatha utshwala abasebenzisana labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA eHarare bathi oqakathekileyo ukuba umuntu avume kuqala ukuba uselenkinga elakho ukuphazamisa impilakahle yakhe leyemuli yonke. Umnumzana Thaddeus Mnjanja oseleminyaka emithathu ethiyile ukubunatha lobo tshwala uthi wananzelela ukuba ulenkinga ngemva kokubhubha kwendodana yakhe eyayiyona yodwa kanye lomfo wabo ayenatha labo yonke imihlobo yotshwala.
What I was doing in mediocrity, he ended up drinking heavily.
Ngikwenza njengomdlalo, yena wakulandela wagcina esengunatha okwedlulise amalawulo. Wangena enkonzini yomgwaqo walimala kakhulu kubangelwa indlela ayesenatha ngayo. Sangiphatha kubi leso sehlakalo sokubhubha kwendodana yami. Ngazethisa umlando ukuba yini engakubangelayo.
He ended up drinking heavy stuff because he had seen me doing that.
Emveni kokunanzelela ukuba lukhula udubo elizweni, okumqoka uMnjanja uthi yikubhekisa konke umuntu akwenzayo kuNkulunkulu, okuyinto esekelwe ngomunye njalo osewazinikela uchiya ukunatha utshwala ngendlela ayesenatha ngayo, uMnumzana Ladson Thomas. UThomas uthi waqala ukunatha ngendlela edlulise amalawulo esesesikolo ekusekondari ngoba wayezizwa engaphelelanga njalo engemukeleki. Kungalolu suku uThomas athi kwathi dlwe kuye ukuba adinge usizo kwaba yikuqala ukukhulumisana labazali bakhe abamxhumanisa labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA. Laye seleminyaka emithathu wachiyayo unatha utshwala esewaphindela e-university ngemva kokuchiyela izifundo zakhe endleleni. Abelapha ngendlela zesintu okubalisa uDr. Ngwenya bathi enye yembangela yalolu dubo yindlela uZulu asephila ngayo kanye lokudla akudlayo le mihlobo yotshwala abunathayo.
I-alcohol abuse isiqongile, utshwala ingozi. Sebengena ke ekunatheni utshwala kancane kancane sokungena ku-alcohol abuse, ingqondo ama-neurons zesifa kasela nkanjo, kasela mandla, kasela desire eyokuthi ephumelele ngoba uhlale dakiwe.
Ungoluthi akupheleli ekuphazamiseni impilo yalowo osenatha okwedlulise amalawulo kuphela, kodwa kuchathekela lakumuli yakhe esikhathini umuzi ucine usuchitheka. Ulandisa ngezinye zezizathu ezifuka umuntu ukuba aphethe esekulinkinga.
Ukuthi umuntu nxa esecabanga ukuthi indubekho, amagetsi akula, amanzi akula, ifuel akula, imithi esibhedlela ngaze kugule akula, kala sigqoko ugqoke impahla leziyana ezomqambo ezagqokwa ngamakhiwa, yiyo isande best yakhe, amele ivumbulule eyagqokwa ngomunye umuntu engela size enye. Umba ngazwe lo lawo usuphambanisekile, usingenise lapho esasinga azange sikulwele lokho, usingenise esigabeni esingayisiso.
Omunye wabodokotela abasebenza kuhlangothi lemikhuhlane yengqondo esibhedlela se-Parinyathwa Psychiatric Unit engu-clinical psychologist osafundela umsebenzi, uDr. Charity Mbuva, ulandisa ngengozi ekhona nxa umuntu enatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo.
Nxa umuntu enatha utshwala uyazilimaza umzimba wakhe, uyaziphambanisa ingqondo, engehlukanisa lezihlobo zakhe, engachitha imali and engaluza i-focus.
Uthi isilinganiso sabanatha utshwala ngale ndlela inani lakhona liqhubeka liqansa kukhangelwa abeza esibhedlela se-Parinyathwa Psychiatric Unit ukuzadinga usizo lokwelatshwa.
And lawa ama-figures esilawo ngabantu esibabonayo esibhedlela. Singazi ukuthi lalaba abangabuyi esibhedlela kusho ukuthi inamba iyedlula khona lapha esizwa khona. It means there are more numbers than this.
Ulandisa njalo ngobudlelwano obukhona phakathi kwalolu dubo lokuzibulala.
Nxa umuntu enathile ngasacabangisisi kuhle, kusisho ukuthi engafikelwa yindubeko noma yiphi, engabona ukuzithatha impilo kuyisizathu kumbe kuyisolution.
UNkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso ye-National Coordinator of Activists Zimbabwe ulandisa ngokunye kokwenza bafune ukuthatha imiphefumulo yabo abantu.
Nanzelele kakhulu ukuthi ensukwini ezidlulileyo siyakhala njengamaZimbabweans. Thina siyazazi impilo kumele ukuthi ngasiyaziphila and asiziphili lezompilo and kusuka kusihlukumeze and kusihlukumeza kusuka kulide to depression. Sicine sisiswele lokuthi i-depression yakhona sidile layo njani.
Kwasekelwa njalo ngomunye wabasakhulayo uPhasho Sibanda, ubufakazi obuvele kwabohlangothi lwezempilakahle yengqondo esibhedlela sePhayinyathwa Psychiatric Unit buveza ukuba liyaqhubeka liqonga inani labazodinga usizo lokwelatshwa ngodubo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo phakathi kukazibandlela kusiyafika inyanga edluleyo kaHlangula. Abesilisa beyibo abaningi ukwedlula abesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.